Okwakuqala ngidinganzele usapho nanzelele ukuthi idemocracy eZimbabwe isithengiswa. Abadala bethu bahamba empini besiyayidinga. Khathesi sokumele siyithenge ngoba laba abasikhokhelayo bayabona ukuthi uZulu uyaduveka, labameli babo bayaduveka. So they've put a premium on democracy and it has come at a very huge cost, which is prohibitive for the ordinary person to participate. So kuyinto esikhathazayo kakhulu. Thina njengozaphu sizimisele njalo sikhangela indlela ezokuthi siye enkantolo siyelwisa lolu daba ukuthi lulungiswe.
Likhangele lokukwenza nini lokho ngoba ukhetho luyasondela kusiya njengesikhathi?
Umbuthano we-ANC kwezaphu uyahlangana ngevikelelizayo ukuthi ikhangele udaba lolu njalo inike amagqwetha wethu i-direction yokuthi siye ekhothi nini njalo ngaphi.
Nxa sikhangela imali emele ibhadalwe yilaba bafuna ukuncintisa kusikhundla sikamongameli, ikhwele isuka ku-1,000 yaya ku-$20,000. Yebo lithi kuyadula, lithi idemokrasi isithengiswa, kodwa lingayenelisa yini limali lina njengebandla?
Hayi, sikhangelele ukuthi ibe ludaba lokuthi siyayenelisa yini kumbe ngeke siyenelise, ngoba thina njengezaphu sisebenzisa ibandla lethu leZipra sisabhadala ngegazi, sabhadala ngemphefumulo yalaba abahamba eZambia laseMozambique belwe lilizwe. Namhlanje ukuthi bese sitshela ukuthi usibe lomongameli ofunwa ngabantu kumele abe ngumuntu olomnotho ophezulu, akusiyo into esikhangaleleyo. Kodwa nxa singehlulwa enkantolo bathi kumele siyikhokhe le mali, kuzamele siyikhokhe, kodwa siyaqala siyilwise ngoba idemokrasi akumelanga ithengiswe, njalo noma ingathengiswa akumelanga ithengiswe ngentengo ephezulu njenge-$20,000.
Ungathi liyasuthiseka yini ngamalungiselelo okhetho?
Hayi, siyasuthiseka kakhulu. Eplumtree kuma-by-election azayo akhona ngempela viki silama-candidate amabili sibili ama-council azancintisa. Sikhangelele u-2023, hayi uhlelo zethu zokulungiselela u-2023 ama-election zisezingeni eliphezulu kakhulu, njalo sibona ingani usekelo silalo emaphandleni.